ndiri muWashington DC ndini tanono kawane
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho kuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamamangala uSaibhethu Musengezi ngempelasonto.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini.
Ukutholakala elecala ukwenziwe umlobi uTsitsi Dangaremba kubhica ngodaka ilizwe elivele lilesimo esibi.
EZimbabwe umuntu wonke ulalo lolo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi emtshengisa le ngathi ekufuneni ukutshengisela lapho uyabulandele yini imithetho efaneleyo.
Amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya yokuthathela elerussia isigaba elasihluthunayo.
Bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisapotayo njengeNATO, leAmerika, leEurope.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa luyaqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Sibhethu Msengezi uMamangala. Indlu kaMsengezi ibikwa iphoselwe ibhomba lepetulo ngomgqibelo okubonakala njengokumethusela. UMsengezi wasa udaba lokuthi uMnangagwa kakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezanu PF ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Owaye ngumsekeli kaMugabe umnumzana Phelekezela Mphoko kwakumele abe ngumongameli okwesikhatshana ngesikhathi uMugabe eqotshiwe, kodwa uMnangagwa wahle wazingenela esikhundleni. Njalo uMsengezi uthi ingatsha zebandla lezanu PF ezakhetha uMnangagwa zazingahlelwanga ngemfanelo kulandelwa isisekelo sombuso waleli bandla. Esinye njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Goodson Nguni wafaka amaphepha akhe okusekela uMnangagwa emthethwandaba, kodwa uMsengezi uyakuphikisa ukungenela kukaNguni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo esola ukubhonjwa kwendlu kaMsengezi.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini. Njalo lesi isenzo sokuthi bachise indlu kaSibhethi Msengezi kuluhlazo, njalo sekuyisekubufakazi obungaphumputhwayo ukuthi izano iphila ngodlame. Khambe singabe lokho sibulalana ngenxa yokuthi sifuna ukubusa. Ngubani kambe ofuna ukubusa amangcwaba ngaphandle kokuthi ebusa abantu bethabile, bekholisa, besebenza, beshada, besenza konke okuhle. Bahlabe zulu, lokhu yizo izinto ezithi abantu sebephiwa ama-sanctions, becine sebesithi hayi, baphiwa i-opposition. ukuzidinge lama sanction lokho ngenxa yokuthi vele bona bacatha ngawo siba siyababona nje sibabonile izolo sebegijima sebesiya eRussia ukuthi hayi China nini budala nini abantu elingabafuniyo khona ngapha kodwa ngapho bathatha iziframa China besiyadinga ukuthi baxolelane le West kutshengisa ukuthi into ezenziwa izanu batshengisa ukuthenela la ku right bona basiya ku left ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba ediloke besala besithi bona abathandi lami o Joseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe la namuhla lokho be defend amanyala onala kusasa bangavele bayambone sebade sedliwe nangakho bazadefenda omunye ngabantu abaphonga ukukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ukutholakala elecala okwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Dangaremba kubhice udaka ilizwe eliveleli lesimo esibi. UDangaremba uzolo ngolwesihlanu uze wagwetshwa kanye lomunye wakhe oyintatheli zindaba uJulie Burns emthethwandaba kamanje. Ukumangalise abanye ukuthi ababili laba betheswa icala elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini ngesikhathi kuleziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngomnyaka ka-2020 kodwa kungela icala elikhanyayo abalidalayo. Ababili laba babezithwalele amabhakani babhikitsha kungela nje udlame. Inhlanganiso ezinenge ezomhlaba jikelele zisole ukugwetshwa kwababili laba zisithi bavele bengelacala. Umanji uBarbara Madego ubahlawulise i-$70,000 wabeka eceleni isigwebo senyanga eziyisithupha nxa bengahlawula limali. Uthe ngenxa yokuthi sebekhulile njalo kabakaze batholakale belecala ubesulele inyanga zokupika zonke nxa bengasoze badale icala elinye elinjalo elifana lalona lelo. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezinje ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi ilungelo loluntu. Abanye njalo bathi izenzo zikahulumende weZimbabwe ziyangisa ngoba uMongameli Mnangagwa uvela qamba amanga eNew York phambi komhlaba wonke lapho athe uhulumende wakhe uhlonipha ilungelo likaZulu. Ugena Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Tamburai Gwekwerere ilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, nje into ecasulayo kakhulu njalo into emangalisayo ukuthi khona uhulumende ubhizi ubuya ngapha uMnangagwa ube ngapha e-America ekhuluma esithi ama-sanctions akakhitshwe ngoba iZimbabwe isenza izinto ezilungileyo isilandela umthetho. Kodwa into yenza ukuthi ama-sanctions lawo efakwe yikho kanye khonokhu ukuhlukumezwa kwabantu. UJob Sikhala khona manje usejele uhlukunyezwa ngamalanga wonke ngendaba yona le ezombusazo.
Uthini-ke ngotsitsi lojulie Burns laba abagwetshiweyo izolo ngodaba labo lokutshengisela?
Utsitsi lo Julie Banza abayenzanga into engekho emthethweni ngitsho la kancane bamane bazibambela amabhakani bama ngokuthula ayisikho osingathi khona kulokuthi khona abantu laba bathiwe hayi bebe besephula umthetho ukhona umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu bakhulume abantu batshengisele lokho abangathakazeli ngakho abangathakazeli ngakho okuyabe kusenziwa nguhulumeni ikho lapha hayi asiboni into elungileyo le enziwa nguhulumeni kamnangakwa ngoba lokho abakwenzayo kwahle ukugcwalisise lumbono we-America lombono wabanye abantu abafaka ama-sanctions awokuthi uluntu aluhlonitshwa eZimbabwe ngumbuso kamnangagwa hayi le into lihlazwe lelenziwa ngumbuso kamnangagwa olwenziwe ngumbuso kamnangagwa kulumama khona manje nje sebesengezelela abantu abamashumi amane abenyathime ujob sikhala usithole basemajele ngendaba engekho engabonakaliyo engakhulunywayo kodwa khonapho-ke usuku ubone abantu abayenza amacala abonakalayo owajajena labanye bayanikezwa ibheyili babo hhayi lokhu hhayi asithokozi ngakho sibili yinto engasithokozisiyo engathokozisi wonke umuntu omele amalungelo eZimbabwe
alo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi uGaina uphinde waxoxa lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo
ngiyaphinda futhi njalo ukuthi engakukhulumayo ngesikhathi esidlulileyo ukuthi eZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengisele kodwa into ofanele siyazi ukuthi ekutshengisele ngathi ekufuneni ukutshengisela lapha uyabulandele yini imithetho efaneleyo onjengokuthi kufanele uvikele amapholisa ukuthi umuntu kumbe abantu bazatshengisela njalo le ndawo yokuthi sizatshengisela singaphi izinto enjenazo lezo yikho ofanele sikwazi ukuthi khona loba silalelo lungelo lokutshengisela akutho phela usofanele siqamule eminye imithetho enjengale efunwa ngamapholisa ukuthi bakwazi bona ukuthi umuthi watshengisela utshengisela ungaphi
kuyabe kusenzelwani khonoko Nkomo
kuyabe kusenzela ukuthi labo mthetho phela basondele eduze ukuthi uma sokuthekwa ngani kuyaqamuka ukudlakela kumbe lokunye okunjalo ngoba ekutshengiseleni laphana kunengokwenzakala ungabe utshengisela kube labanye abangafuni ukuthi utshengisele kugcina abantu sebetshana yikho sithi khona uma uzathi utshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe wenzela ukuthi abomthetho laba babe seduze ngezindlela lawe wena otshengisela babe kuvikela phela kodwa nxa uzaphunga ukuthi wonke umuntu ocabangele utshengisela angena estridini nangoba ngu-12 ebusuku kumbe isikhathi bani umuntu akwenza hhayi ayisikho lokhu asilandeleni imithetho
lo-ke ngumnumzana Tamurai lo ngumnumzana Malaki Nkomo uxolo umnumzana Malaki Nkomo wezanu PF siphinde uGaina Gumede uphinde njalo wabuza umnumzana Tamurai Gwegwerere lokhu okukhulunywe ngonkomo
I-Constitution yeZimbabwe yona iyanikeza umuntu wonke ilungelo lokutshengisela njalo ukuthi abezantu bathi khona umuntu kumele acele imvumo anikezwe imvumo ayisikho okukhona ku-Constitution yeZimbabwe i-Constitution yeZimbabwe engakuvumeliyo yikuthi khona umuntu abangele udlame ngoba nxa usubangele udlame ye ususephula amalungelo abanye abantu lapha nxa umuntu ungaphuma wena ume utshengisele ungazanga ungaphananga lomunye umuntu kukhona kusemthethweni lokho yinto evunyelwayo
kungani-ke amapholisa lohulumente behlala bexwayisa abantu ukuthi nxa befuna ukutshengisela kumele bacele imvumo
lokho kokuthi khona abantu kumele bacele nxa befuna ukutshengisela yikwenza kwezanu PF yikwenza kombuso kamnangagwa othatha yonke into eyenziwa ngumuntu ongavumelani naye njengento engekho emthethweni umthetho weZimbabwe awalisi lokhu umthetho weZimbabwe uyavumela i-constitution yona ngokwayo ikhona ukuthi iyavumele abantu ukuthi batshengisele ngenye indlela leyo amalungelo abantu eZimbabwe ilungelo lelo likhona emntwini wonke ukuthi atshengisele nxa efuna ukuthi kuzwakale lokho afuna ukukhuluma
alo-ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika o Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngenyanga edluleyo mhlazi ku-14 uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare lamuhla. Leli phephandaba lithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozaba engumhlonitshwa ekubekweni kukamnumzana Nkomo. Unkomo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 wayengumsekeli kalowo ayibona ngezokuqeqetsha abalwi bempi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amatitshala angamakhulu amabili 200 asekhangelelwe ukusuka elizweni kumalanga alandelayo elibhekise kwele-Rwanda lapho abathola khona umsebenzi. ELeRwanda leleZimbabwe alobelana isivumelwano sokuthi kuhanjiswe amatitshala afika phose amakhulu amahlanu 477 kweleRwanda. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani ko Studio 7 nomthakazi wonke omuhle. Siyabonga ngokuqhubeka lisithulela indaba ezingathathi hlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana, kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngobuningi, sivotele i-TPC, sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi Republican Party ozapho, kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, voteleni i-TPC, ikhipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimazi abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota, nesiye sikhipha izanu ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu kubheka.
Salibonani, salibonani lonke ku-Studio 7 bantu bakithi abahle, ngalibingelela lonke. Hhayi, inkulumo siyazizwa mpela. But eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa, loba kungaba kuzanu, loba kungaba ku-CCC. Kukhanya amadoda aempumalanga ayehluleka isiphiwo awasiphiwanga, so anikeze umhlobo uphathe, loba kungaba kuzanu, loba kungaba ku-CCC, akuthole udolobha. But nxa kuyona olwana umhlobo akuyafana, akula muntu ongakutshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona. Ngoba amashona kubusa umdali same, kubusa umnangagwa same, same sasame because uzalwa abantu ade bekuzanu. So akula different ngitholaba. Abantu lizokhuluma kabi ngozaphu, likhulume kabi ngomqondisi. Ayi, nangazi bantu beZimbabwe ukuthi amaNdebele kumbe belele abantu abanjani. Hayi, kula muntu ongali-understand. Umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho, ingcomo yakho makhelwane. Kwake kwenzakala khona, kutebe kuyimbethi mahlane. Amapholisa even kusinida ayetshaya abantu. Amapholisa akhontrolwa yigovernment lephetheyo. Hhayi, kodwa amapholisa uzokwenzani ethunyiwe, uzokwenzani? Utshona umgxeki ukuthi ugqoke ijambo ecekileyo, kufana nokuzihlekisa ngezwe lakho wena. Even lakhona e-South Africa amapholisa labo nampodudula benzani, nampo zamazama. Manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi abavulile abangisithile endaweni zakubo lokhu zenga nenhleni andlabo. So i-government yabiphethe waleso enika that people amandla ukuthi bawasebenzise kani. Hayi bona. Yeah, hayi ngiyabonga lami ngathi ngimuthi kakhulu.
Eh sawalala isidlo 7 njani kanga phola lonke abaphathi bendaba zethu ezindle. Yeah, mina lapha nombiko wesikhalazo sami se wange ngapha ngama contractor akha lawa vhelela ku Harare. Ama contractor abuya la, ama contractor zona abuyina ama tender lawa from zesa kwangale besakha izindlu abantu bezesa ku phase 4, thonga phase 3 manje bakhela khona. So abantu laba bathatha abantu bafala bakibo khona bebuya bese kuba ngodaka bhenga. But ngapha bafala baningwani abathi imisebenzi sebesweli basebenza. Bakhala bafana abancane bakhala kakhulu angazi ukuthi ngasinceda njani sho aludole ukuthi ama-contractors wonke asuka kuHarare abuya ngapha labantu babo abantu bangapha ewanke babesebenzela ngapha yikho phela isizathu esikhulu esikhulu kakhulu esenze i-RP ukuthi iqume ilizwe ukuthi abantu bangapha bazivuse ikungazivusi khona ukuthi akuyabuya abantu bevelela khatshana abantu bangapha esitongeni namhlini bonke basebenzi ngapha manje besebenza phupha bengabayanga bokungela nto abazenzayo babe behlala behlukuluzeka bengasebenzi kuyesebenza abantu Harare. Hayi wona ma abantu ababanika ama tenders please cha ukuthi ngizama ukuthi ngicela ukukhuluma labo abahlaseli sibumbe emRP ikubabona ukuthi yathi bona indawo bewinisa ama tenders abantu beHarare sebebuya labantu babo ukuze kuba ngodaka bhenga labo phili kahla kulabo phili nje wange wona ophili abaningi kakhulu ukuthi umsebenzi wokwakhosa ukuthi ubawa ukwakha izindlu kuyamangalisa kahle maze kuyebuya ngodaka bhenga bakhona lesho abantu babengakwazi ivinisi namivinisi tonke ivinisi ndebele hayi hayi sithi emphala emRP lo uyobadlula sizobadlula lo segcikene gcikene yilo lo lolusegcikene lusegcikene igcikene futhi lungisiswa ngoba kwenza ukuthi abantu kumele badevelop endaweni yakhe bakwazidevelop bakwanisa ukuthi basebenzi basupport abantu ababo kuthi sibasebenzi abantu abavela katshana kule hayi siyacela studio 70 sincediseke lapho endaweni enjalo ngithola khona lapho ewange lapho kulezindlu zakwaestand kuphase 3 kuthiwa kwakhe izindlu zenkomponi yabantu asebenzele zes so kuyo problem naleyo ukuthi itenda yawina abantu abavelela eHarare ngoba amathenda vele bawakhipha through ube sokuya ngapha sebebuya labantu sebeqasa ukuthi kuthi ukhathe nje just udaka boy kumbuma i-security hawa bantu bakithi yilo bandla oluzondayithi umthokazi lono yilo kanye oluzondayithi umthokazi siya ngiyabonga
studio 7 linjani aku-19 nje lapha ngogawule awugawule mayibuzwa lapho uphendula into esingazizwayo thina ukuthi uthini uyadobha lokhuyana idobhe lokhuyana ethi angakakuphushi seqalisa okunye kathi waye ngahle zithulele mayesehlule ukuthi ekhuluma into ezwakalayo ngoba uyazibona ukuthi ukhuluma amange ebesikhulumela into ezingazwakaliyo thina simuzwa mayiphendula imibuzo oyibuzwayo kupho umdobha lokhuyana yedobhelo khani chi ungazwakathi ukhuluma ngani
sanibona wa studio 7 ngabe ninjani ngibingelela abasakazi nabalaleli okukhulumayo umgqilazi umfo kamanxiwa phansi lemaphisa inesikhalo la inesikhalo sokuthi ngikhalaza ku studio 7 ngicela i-record lena bakwethu nidlale nginesikhalo impela ukuthi kanti u studio 7 simthanda kangaka kungani eseyamane ne CCC kuphela amanye amaphathi engasa yamananga nawo khulumele kuthenini ku studio 7 sekudlalwa kakhulu into ze CCC kungaphumilanga kuze kuyoshona ilanga silalele abantu be CCC bezikhulumela umathanda ngamanye amaqembu so into leyo ayisiphathi kahle ngoba sonke singabantu besizo C1 kanti sinembono ehlukile akusithi sonke sithanda CCC akusithi sonke sithanda MRP so besicela ukuthi ningakhethi kodwa nisidlale sonke manje ngoba senidlalisa isisi bazikhulumela umathanda wabo noma umuntu ekhuluma into ebhedayo niyamfaka izilonge gxeki yeMRP izilonge gxeki zanpf izilonge ngweCCC kodwa uStudio 7 uyamdlala bengikhala lapho mina ukuthi ningachemi neparty eyodwa dlalani imisakazi yawo wonke amaparty ningami nohlangothi ngiyabonga
Hayi siyabonga balaleli ngithathe lami leli thuba ngilikhumbuza ukuthi hayi iStudio 7 ayisekeli hlangothi siyazama ukuthi sikhulume labo bonke amabandla wonke kodwa kukhanya amanye amabandla afana lezanu PF lamanye nje bengafuni ukuthi bakhulume lathi izizathu esingazaziyo ngoba thina asisekeli hlangothi njalo siyabapha nje ithuba lokukhuluma lokho ababefuna ukukhuluma kodwa kuyehlula hayi imizamo siyayenza kakhulu sibili siyazama ukuthi sixoxisane labo ye lingasithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ukuthathela ele Russia isigaba elaleselihluthunile. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule amazwi ngeviki edluleyo esithi ilizwe lakhe lizimisele ukumelana nale Russia. Yena umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uphindile njalo wathi ilizwe lakhe lizagcina lisebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear nxa ilizwe lakhe lingabona kufanele. Ukuhlaziya loludaba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga umnumzana Gandhi. Yeah, indaba ye-Ukraine lempi yangkhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle ngoba sibona iRussia ingathwa isithwaliswa amagapha avuzayo yiUkraine bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisupportayo njengeNATO leAmerica leEurope so bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba kodwa sibone ukuthi iUkraine isichaya insimbi ehambayo ngama first weeks or isigaba sokuqala iAmerica lama Europeans bahle babona ukuthi hayi abantu laba bazimisele labo ukudefenda ilizwe labo so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine ngoba sabona ama first weeks iRussia ingathwa isithatha yonke iUkraine but okwathesi iRussia yonke sifuqwe yaphuma yaya babuyela kibo sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake iconscription or wabiza ama soldier alomnyaka 60 years and below ngoba bathe bona kulama soldier eRussia afileyo close to 50,000 ama general amaningi afileyo lezikhali eziningi ezithathweyo yiUkraine
manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonalele
ukuphela kwempi leyo kuzahlupa ngoba akathesi sokushaywe ngantho okuyireferendum ukuthi indawo akade sithathwe yiRussia on the east iDonetsk, iLushchenk, leOdessa, laboCrimea ukuthi bayenze okuyireferendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia but amazwe amaningi athi wona hayi I saw correct way to vote and ngamanga wona lawo ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerica layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi so okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho ukuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Saibed Musengezi umamangala ngempela sonto. Ukutholakala elecala kwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Langaremba kubhica ngodaka ilizwe leZimbabwe elivele lilesimo esibi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe nxa lifuna ukulalela ezinye indaba ngolimi lwesiNdebele lingalalela ngo 7:30 ntambama.